Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obese pha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ziku 1 Mbimbitho 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla lilanga elihlelwe inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ukuvana bakhalale umsebenzi ukuze bengezelelwe iholo labo. Bazaphumelela na?
Ngayiphumelele okuncane kule 1200 US dollars sizigqubekelele sisemzini yethu simelele ukuthi ebank kuze kungene 1200 asikhathali athinethe arelapi
libikwa selicansa inani labantu ababhalisela ukuvota endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni abalisa kobulawayo laseHarare phambilini kokhetho oluzaqhutshwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo.
Abantu sebesukumela phezulu kakhulu ngoba nge Friday naleyo lwesihlanu lolodlulileyo sibe labantu abafika phose ikhulu.
Ukufuthelana kuyaqhubekela phambili kwele Nigeria lapho okulindwe impumela yokhetho olwenziwe ngomgqibelo kule mbiko yokuqilibezela.
Ngibona ngani okunye okwenza ukuthi sibe lapha esikhona kathesi ngendaba yokhetho loli ukuthi kulokuxabana okukhulu kakhulu mayelana ngalolu khetho bekusiba lama disruptions nje phose indawo yonke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lamuhla lilanga elihlelwe inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ARTUS ukubana bakhalale umsebenzi ngendlela yokuthi baphiwe iholo elithe xaxa. Ababalisi laba bathi bafuna iholo likhuphulwe libe ngamadola emelika afika phose ayinkulungwane lamakhulu amathathu 1260 US dollars. Gambe bazaphumelela na kulolu hlelo? Ugeina Kumede Saidi we Studio 7 uxoxe lomnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye ARTUS ochasisa kabanzi ngalolu hlelo.
Izisombululo zamhla ka 23 kuNhlolanja zisilethele impilo entsha kumbumba yezisebenzi. Izisombululo lezi zibone ababalisi bethola ithuba, bonke ababalisi goqela lombaliso semakhaya, goqela lombaliso saqala ukungena emsebenzini, lombaliso selabo 25 years esemsebenzini, lombaliso seza kuyathatha ipension, bathola ithuba lokuthi bahlale ndawonye bakhulume ngenswelo zabo, bakhulume ngezidingo zabo, benze ezinqumo eyinto esiyibona isinikeza ithuba lokubona inguquko ekubambaneni kwezisebenzi ma zikhalela iholo la. Khuluma lamhla Mnqamula Juqu lapha ababalisi abavumelane khona ukumelela ukuzwa ukuba ingxoxo mhlamba kahulumende lequla labantu esingakwaziyo ukuthi bamele bani i-NJNC lapha bama khona bexoxa ngathi langeholo lethu kumelela ukuthi sizwe ukuthi basinikeza imali engakanani.
Njengababalisi likhangelele iholo lemalini ngenyanga?
Imali thine siyikhangeleleyo njengababalisi esayivumelanayo mhla ka 23 Nhlolanja yikuthi njengesimo sezinto sesime kanje ujeke ibheju imali esiyidingayo yi 1260 US dollars. Okumele sikunanzelele lapha kusenzakala yonke le into langendlela eyenzakala ngayo kuyasweleka ukuthi bone bonke abakhokhela izisebenzi ikakhulu kwezemfundo besondela eduzane. Impumela yengxoxo mhlamba kahulumende le-NJNC izazalwa ngokuzenziwa ngababalisi bengavuka bonke bengayanga emsebenzini. Impumela yengxoxo mhlamba izahambisana lokuyenziwe ngababalisi.
Lapho-ke ababalisi abangasoze balandele uhlelo lonolo olokuhlala ngekhaya, akusoze kutshengisele na ukubana alibambananga lina njengababalisi ngezicelo zenu?
Ababalisi bengazidelela bengazibona ukuthi balamandla baphelele ukuxoxa ku-WhatsApp uhulumende uza zabathethisa ngenhlambesi abeka ikakhulu kubabalisi abavele behlinzelwa phansi lengqo. Cela ke ukuthi ababalisi bonke bahlale ezindlini zabo bemelele ukuza ukuthi ingqoqo nhlamba iphuma lani. Nxa iphume lokuncane kule $1,200 sizigqibekelele sisemzini yethu. Simelele ukuthi ebank kuze kungene $1,200. Asikhathali athinete arelaphi #teachersforusdollarsalary.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe iATUZ ubeqoqa icingweni le Studio 7 eselubane. Lokhe sikudaba olufanayo amalunga umanyano wenhlanganiso yezisebenzi zikahulumende oweZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions akhangelelwe ukuhlangana leziphathamandla zikahulumende lamuhla emhlanganweni weJNC ocubungula udaba lweholo abafuna ukuthi likhutshulwe. Umanyano lo ulobele umqatshi wabo incwadi ngeviki edluleyo ukhalaza ukuthi uhulumende aqoqe umhlangano wokuxoxisana ngesiphangiphangi ONJNC ukwenzela ukuxazulula udaba lweholo okufuna ukuthi likhutshulwe ngemva kokuvakatshela umphathintambo wogatsha lukahulumende oluqondane lalolu daba umnumzana Paul Mavima emahofisini yakhe eHarare lapho afika agcizelela lolu daba. Isiphathamandla salumanyano umnumzana Charles Chinosengwa ugcizelele kuStudio 7 ukuthi ngempela bazahlangana lomqatshi wabo. Asenelisanga ukukhuluma lomnumzana Mavima ngalolu daba kodwa uhlezi egcizelela ukuthi uhulumende uzimisele ukulungisa lolu daba. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula ezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba ngumphathi wesikolo ukuze sihlaziye lolu daba.
Indaba le ezisebenzi kahulumende lohulumende ngombono wami ngathi kunenge okusemsamo esingakuboniyo. Uhulumende lo ngibona ngathi uvele nje kukhona mhlawumbe akunakanela izisebenzi ukuthi kazimsekeli nje izisebenzi zakhe. Akula hulumende ongathatha amagqibhagqibha ezimali anike abantu abangayicelanga leyo mali njengesikweleti. Ngitsho labo umphathi ndabo wahulumende labasekeli babo lamalunga ephalamende kangitshongo ukuthi bangaphiwa leyo mali kodwa kuthi uhulumende sivuke sesisizwa ukuthi unike abantu laba izigidi izisebenzi zingelalutho kukhona okungayisikho. Kanti laphakathi kwazo izisebenzi zakhe uhulumende kukhanya kulobandlululo oluthize. Kukhanya abongela omongikazi ibangathi baphezulu baphambili lapha ekupheni imali kuye mhlawumbe laba abezombutho amapholisa amasosha mhlawumbe labacuphi kube sekubuya-ke izisebenzi zikahulumende nje zonke sokugoqela laba balimi. Ngibone ngathi uhulumende uliqhubu lezisebenzi zakhe ngoba kukhanya engathi kwesinye isikhathi izisebenzi lezi kazisekeli kangako ibandla lona leli libusayo. Mbona kathi okunye yikubajezisa nje ukuthi bakwazi ukuthi umakhulu basungubani ngezizathu ezaziwa nguye thina abanye siyanakanela. Ungathi kukhona othembileyo ngaphandle kwezisebenzi ezizo eziqhuba inhlelo zakhe phakathi kwelizwe.
Kambe udaba lolu luzaphetha ngani? Kuzahlala kunje kungumacatshelana kuphela kumbe kukhona okuzayenzeka ekugcineni?
Isiphetho salindaba ngombono wami isona leso nje ukuthi ekugcineni izisebenzi kahulumende abanye bazakhalala shiye bazenzele okunye okungabaphilisa abaza kubona kungcono kumbe izisebenzi kahulumende ziyakulahla phansi amajogwe uzama ukutshengisela uhulumende ukuthi lanxa ezeyisa ezikhangelela phansi zilakho ukuthi zihoxise amandla azo ukuzimphoqelele uhulumende ukuthi alalele azengezelele iholo kulo ngoba eqinisweni asikaze sikubone lokho esikubona kuzisebenzi kahulumende. Angikholwa ukuthi uhulumende ukhona kuleli lizwe ngisho kusisele iRhodesia owaphatha buchapa isebenzi ngale ndlela. Ngibona ngathi isiphetho sakhona bazahamba babhikishe khalele imisebenzi, abanye bachiye uhulumende, abopha abanye babo, abanye bachaye njengoba nguhulumende olesandla esilula, kodwa ekugcineni akula msebenzi kahulumende oza kwenziwa. Ngeqiniso langamandla aphelele kuzisebenzi zakhe bayagcina mhlawumbe laba ababesemsebenzini behambisa nje imizimba, kodwa ukuzimisela le ngqondo lenhliziyo kuyabe ungasekho lapho.
Alo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi yecubungula ezemfundo obeqoqa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Imbiko isanda kuyithola evela kwele Nigeria ithi size yamenyezelwa impumela yokhetho ekhomba ukuba umnumzana Bola Tinubu webandla elibusayo nguye osenguye onqobileyo obekhangelelwe ngabanengi. Umnumzana Peter Obi waba ngowesithathu lanxa intsha ikhanya imvotele ngobunengi.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota,
siyovota.
Kwezokhetho libikwa seliqansile inani labantu ababhalisela ukuvota endaweni eziningi zelizwe, ikakhulu emadolobheni afana lelakobulawayo lele Harare phambilini kokhetho oluzenziwa kunyanga ezilutshwana ezilandelayo. Inhlanganiso ezizimeleyo ziyakufakaza lokhu njalo zithi abantu abanengi bakhanya sebelomdlandla wokuvota kukhetho oluza kwenziwa kusikhatshana esilandelayo. Kodwa uDubo ikuthi zinlutshwana kakhulu indawo ezahlelwa yiZimbabwe Electoral Commission lapho abantu abangabhalisela khona. Ngokunjalo abantu babikwa sebetshona beminyene emahofisini ezekhe befuna ukubhalisa. Likhomishini iyakuvuma ukuthi indawo zayo ziyasilela njalo ithi iphakathi kokulungisisa lolu dubo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi eyekhaya Vote 2023, umnumzana Nkosikhona DVD.
Abantu sebesukumela phezulu kakhulu ngoba ngeFriday naleyo lwesihlanu lolodlulileyo sibe labantu abafika phose ikhulu abahambe babhalisa ukuvota beyibo abazibuyele bodwa besithi hayi thina sisukubhalisa ukuvota, thina sabancedisa ukuthi bafinyelele ezekhe. Thina esikwenzayo kathesi sikuthi outreach program ngoba esikukhuthazayo ukuthi abantu babhalise ukuvota njalo balungiselele ukuvota ngokubhalisa ukuvota. Sikhuluma kunje kobulawayo kuhlala kugcwele abantu abatsha, abantu abadala, omama, obaba abalesifiso sokuthi babhalise ukuvota. Sesikhanyile sesinanzelele lathi ukuthi abantu ngani sebesukumela phezulu ngoba indaba zokhetho sezisondele. Akusafani la umnyaka ophelileyo lapha kade sikhuthaza kodwa abantu besithi kuvotwa nini, kuyawungani ku-next year, kuyingani isikhathi esikhatshana, kodwa kade abantu sebesukumela phezulu. Kulabanye sibili abasitshelayo ukuthi hayi mina ngizazihambela ngedwa le muli yami siyebhalisa ukuvota ngoba ukuvota sokuseduzayo. So mbona ingani yikho osokwenza ukuthi abantu basukumele phezulu endaweni ezitshiyeneyo eZimbabwe?
Bakhona yini lilokhe lihlangana labo abaqina ngokuthi hayi bona noma sokutheni kaba soze bavote kulolu khetho, njalo baphazi zathu ba
gathesi sokukalutshwana ukuthi uthole umuntu othi hayi mina ngifuna ukuvota, ngoba sesinazeke ukuthi inani labantu abaningi esibakhuthazayo njalo abafinyelele ezekuyabhalisa ukuvota abantu abasakhulayo sibili, abantu abathena ama-18 years lo nyaka, between 18 and 20 basebesukumela phezulu. Ingazi ukuthi kumbe yikuthi bakhulumisana bebodwa, kungaso bantu abadala bakhulumisa labontanga, kodwa thina esesikubone kusebenzela ukuthi abantanga bahambe bekhuluma legenga yabo, labantu abadlala labo, labantu abaxoxisana la emawadini lapha abahlala khona.
Alo ke ngumnumzana Nkosikhona DBT isikhulumeli senhlanganiso ekhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi ekhaya Vote 2023.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi inhlanganiso yezindaba eAl Jazeera ikhangelelwe ukwethula umfanekiso kamabonakude wedocumentary oveza ukungethembeki kweziphathamandla zikahulumende. Leli phephandaba lithi lumfanekiso ungamanga ngoba omunye wabakhulume lalumsakazo ofana lomfundisi Hubert Angel Kazani lomongameli Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa asekhuthaze ugatsha lwezemfundo ukuthi izikolo ezilabantwana abayivulili bunye kumele zixubanise abantwana laba bafunde bengamajaha lamantombazana ukuzama ukumisa ukulwisana kwabantwana laba ezikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, sikhuluma ngani kathi kathi kungani asiphendulisizwe lathi izindaba zethu sizikhulumayo. Bantu bakithi siqondisa kumnangagwa manje. Sifune sitshele engasikhulumela ukuthi sibuye emakhaya thina sihlupheka kanje. Igama lami nguBishop. South Africa, sikudala ngisebenza South Africa, ngathi ngasuka ngesikhathi seguguraundi isimbulalela abafowethu. So ngicele engasikhumbuzi kasikhululungisele into zethu esitshele ukuthi siyasebenza wavala izimali zethu. So kavule lezo zimali zethu sikwazi ukusebenza ekhaya, siyakufisa ekhaya, kodwa ngenxa yokuhlupheka ngeke sikwazi ukuya ekhaya. Kungangcono namaphemithi mangayephelile, sisoko lesikhona la sihloke sivikana la kuvelela kudala ngesikhathi samabhuni sayesihloke sivikana la singalazincwadi. So sicela umnankakwe engakhuluma into engayisiyo. Siyayicela kumnankakwa sathi kalungisa imigwaqo still lamanje from 1980 kusele umgwaqo kaSimenzi sokwagebheke kwagebheka kuyini okulungisayo. Beloke bethatha imali befake ezikhwameni zabo bebheka khonale kuma-African countries. Ye so sicela umnankakwa esihloni phesikunikeze amandla ethu ukuthi sisebenze khona lapha, sizabe sibuye ekhaya sizihlalele. So sasila into esizayiyenza. So kutethi sizibuye ekhaya usidingela izimota. Izimota ziyasenzelani? Gibela mahala ezimoteni lezo. Ye sifikise emzini yethu lezo zimota. Siyacela loko kumnankagwa kasihloniphe lathi singabantu, kalwisane lokuvusela leya ilizwe kuphela. Ngiyabonga.
Hey, livuka njani? Livuka njani Studio 7? Siyabonga abasakazi bethu ngendaba elisipha zona. Nithanda nje ukuguguzela abayouth yaseZimbabwe. Uyayibona impumelo ephume eNigeria, amayouth aphumile ahamba akhetha ilida abayifunayo ngoba kuyathembisa ukuthi uyawina uPeter because ubesupporta kakhulu ngabatsha. Lathi singayenza kanjani? Yithi imajority ezweni lakithi. Asiphumeni ngobuningi bethu sisitshintshe lesi simo kusezandleni zethu. Akukho ezandleni zikamnankagwa. Lo mthona kuthiwa umnankagwa urig election akulona iqiniso esengakwenza uma kusondelwene, kodwa uma igephu lilikhulu angeke aze aphumelele.
Sayela Studio 7 yonke amagumbi wonke omhlaba lapho elikhona amakhona wonke. Hawu lapho isikhalazo sokuthi abantu shiwa lapho abakhona barejiste bavote kwenza ukuthi umuntu nxa esebenzela emtari ningwenkayi kumele urejiste khwabo lapho khona lapho esebenzela khona speciali abanye ngamakorokoza basuka kubonyathi kuhanki besiyafika kubonyathi le lapho kwabo khona rejista khwabo uvote ngoba ukuthi uzacabanga ukuthi ungafika amavoti ugade uphinde ubuyele le nekudula kwezimota lezi awusoze kukhwaliseka akusoze kwaneliseka abantu kuphela esaziso ukuthi ngabe siyafiselana nje sonke abantu bakamthakazi lapho likhona elisebenzela khona livote likwazapho livotela khona nasi i-MRP limelele bantu bakamthakazi ukuthi limele lithuthele imisebenzi licine ke kuphele kuba ngumakolokoza kuvula ibulawa ivo ivuke ivule industry angumthokazi umqondisi moyo president wethu uyivusi bulawa ukubhuka ama industry wonke lana thathwe eHarare aphenduke back lisebenze lisebenzele emakhaya kuphele lokuhlala emagangeni bonke abasegoli abangaphenduki phenduke bazosebenzela kobulawa ngiyabonga
salibonani studio 7 injani umthokazi wonke siyabonga inyosi ukhuluma ngudawu 263 hayi bengithi mina isikhathi sokukhuluma siphelile manje abantu abalungile abazilungiselele kuyekhaya kufanele abantu bakhiphe izano bala bantu bayenze ngakho konke okusemandleni ukuthi bakhiphe izano mangcoroma noma bezarika kodwa sizame ukuthi zikhiphe lo nyaka ngoba ngaphandle kwalokho asiyahluphiwa kuzikube naphakathi walangapha lakho i-South Africa abantu bayadujulwa so asizame nini isikhathi sesiphelile manje ngoba kabazimiselanga ukuzilise ungabheka ma usiza ukuthi utithi uhole imali engaba engafikileli $100 lapho bona khona ukuthi kahle kahle la makhehlela ezalukwazizana bayadelela abahloniphi kungahlonipha abantu lokhu bona banikana imali eziningi bayadla bashutela abantu babo bancindezela abantu ukuthi ngicabanga ukuthi yisho isikhathi sokuthi manje abantu besukume basukumelele lezi zigebenga lezi ezizibizwa nguhulumente ngiyabonga msakazi
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa ngohlanhla mahlango sebotswana i-Francis Tau e-block 8 ekhaya lupane esigabeni semalungu ngivusa umama unanhlanhla lo nkomo RJ lo malumama upaul ngwenya lo jabulani ngwenya losathulani sandivula laphana ndilinjani lo nkomo laphana nkosikazi wakhe upriska ngithilinjani labangale kobabazala kona mdumisi ngithilinjani loindlovu kumajoyibana laphana lo moscow osebenza i-DDF ngithilinjani lonke ukuphila hhayi ngapha thina siyaphila seyirejistreni ukuvota lingakhohlwa phela ukuthi lo nyaka kuyavotwa ngithi ngiyabonga emosobhukweni bantu abami linjani lonke emalunku ngibingelelwa ngihlanhla mahlangu kwakonanhlanhla laphana ekuthangane ngiyabonga
siyabingelela msazwe sabonga kakhulu umsebenzi ngilokudana kakhulu ngokuzwa ezinye ngikhulumele ikakhulu lokuthi ungisiba likhulu inyona ukuthi yena uma ekhuluma ungakuxeka kakhulu amaopposition kanti-ke akumele ngakwenza kanjalo ngoba ngakuyazi ukuthi amaopposition afana nabo-triple C angaphansi kuncindeza njani ezimbabwe ngabe kakhuluma i-triple C i-government ayizange vele ibuse kubusizano so ngeke ukuthi bayaphatha behluleke ngoba bake bevotele be, ngo-councilor noma be ngomeya umeya ukhansela ngaphansi kwezanu PF president akulanto ongayenza baba uma ungakwazi i-opposition yezimbabwe icindezele kakhulu uma ungakwazi so ukuthi ngabe wena uthi ayinikwa amandla libusi i-opposition yekubona kathi uma ilo president wayo izohluleka kanjani usungayigxeka ke lapho so mina ngilusizi ngoba kula bantu abasagxeka i-opposition enjenge-triple C ingani kumbe bona abathengwe izanu especially yena obaba unyoni ngizwa ngani isikhulumeli sezanu nje kafuna ukucala ngoba i-opposition kumele ngabe abantu bakhuluma ngezilinye ukuthi ayivotelwe iphi amandla ekubona ngathi uma ilo president wayo yena umeya wayo lo councilor wayo bazokwenzani lo member of parliament ayikhona ukuthi wena usole abantu ababotshwe izandla lenyawo even namanje baku-election bek ukuthi kunjani manje nge-opposition ye-triple C ama-leaders akhona wonke asemajele abotshiwe angaphandle avunyelwa ngitsho lokuthi enza imeeting endlini bebabili babotshwe uyakwazi yini konke lokho yini babanye ungabakwazi lokho-ke suzaqala ukuthi usichazele kahle udona ufuna ngayo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Ukufuthelana kuyaqhubekela phambili kwele Nigeria lapho obekulindwe impumela yokhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngomgqibelo. Abamabandla aphikisayo bebesithi ukhetho lolu kumele luqutshwe kakutsha ngoba kube lokungalandelwa komthetho okhetho lokuqilibezela. Lokhu kugcizelelwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezihlola lolu khetho abathi
ukuphuza ukwethula impumelo lakho kwengezelele ukuthi abantu bengethembi lolukhetho. Kumpumela ebikhona ibitshengisa ukubana ibandla le-All Progressive Party elikhokhelwa ngumnumzana Bola Ahmede Tinubu eyililo elalikhokhelwa ngobe ngumongameli umnumzana Muhammad Buhari osese wasuka esikhundleni ngenxa yokuthi ubesebuse okwamahlandla amabili yilo kade likhokhela. Embikweni esiwutholileyo nje ngesikhatshana esidluleyo itshengisa ukubana nguye njalo osethiwa ukhethiwe ukuba ngumongameli welizwe. Olandele kukhetho ngamavoti ngumnumzana Atiku Abubakar, kwasekucina ngomnumzana Peter Obi owe African Democratic Congress olebandla ibandla leli ebelisekelwa ngabasakhulayo abanengi. Sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mandla Nkomo obese Nigeria ngeviki edluleyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngani okunye okwenza ukuthi sibe lapha esikhona kathesi ngendaba yokhetho lolu ukuthi kulokuxabana okukhulu kakhulu mayelana ngalolu khetho, bekusiba lama disruptions nje phosa indawo yonke and i-logistics kumbe sithi ukuhlela ukuthi zonke izinto lezi zisebenze ngemfanelo ayiqinisweni kube ngumsebenzi and I think kuzamela silinde sibone ukuthi kuyoza lankomona.
Abanye bathi kukhanya umnumzana Peter Obi nguye ozanqoba kukhetho. Wena ukubona njani lokho?
Nxa sithi siyakhangela Chris ama results asekhulunyiwe kathesi, singathi kule trend evelayo. Trend evelayo ukuthi kuma Northern Nigerian states kube ngutshiki lobhanqa phakathi kweAPC lePDP ezizona ebezivele zingamaphatha khona. Umnumzana Obi yenze kuhle kakhulu ikakhulu ku southern part of Nigeria lase central, kodwa ukhethwa ngithi kuya ngamanani kumbe ngamavote. Nxa ngibona mina ngibona ngani kuzaba yilokhu ngesikhiwo ukuthi kuthiwa yi three way split. Likhumbule phela ukuthi umthetho uthi wena icandidate ezaba ngumongameli number 1 kuzafanele inqobe amanye ama candidates, phezukwalokho fanele uze at least 25% yamavote in 2/3 of ama states amanye. So nxa uthi yananzelela mbonani kuzabanzima ukuthi kube lo muntu oyedwa ozahamba phambili. Kungenzeka ukuthi kugcine kusiba le runoff, kodwa nxa kungathiwa mina ngisho ukuthi mbona ngani ngibani ongawina, ngibona ngani hayi uthi Tinubu uyozahamba phambili elandelwa mhlawumbe ngu-Atiku kube sokubuya yena u-Obi. Mbona ngani kulolu khetho mhlawumbe amavoti angawatholanga ikakhulu ku-Northern Nigeria ayiwazambuyisele emuva kakhulu.
Siyabona ukubana kule mbiko yokuthi kube kulokucilibezela, wena ubona ngani imbiko le ingaba ileqiniso na?
Ya Chris, mina bengise-Nigeria iviki before ukhetho and ngixoxa nje lezizalwane zakhona ngale lokho esikubonayo okugcina kuvela kubo-internet kubo-WhatsApp maybe ngokulutshwa nakwakhona okwenzakalayo ukuqilibezela ukuba khona ekhetheni le-Nigeria. Abanikazi bendawo bona hayi bayatsho sibiloti lokho esikubonayo kuliqiniso, but kungaphansi kukulutshwana kulalokho okwenzakalayo kwezinye indawo. So nxa ngisizwa kukhanya ngani ukhetho e-Nigeria vele luhlala lule nkinga. Ithi nguqhathanisele ubuthola ukuthi nxa ku-announcewa ama-results kwama-states amanye uzwe kuthiwa kule 30,000 or 40,000 ama-votes angavunyelwanga ukuthi abalwe because there was overvoting. In other words, ubusiba le polling station mhlawumbe bekumele ibe lama-voters angu-700 but uthole kulama-votes cast afika 3,000. So kuyabe kukutshengisela ukuthi kukhona okungekho right. So ama-results wona ase-announciwe aveza atshengisa njalo ukuthi hayi ukuqilibezela kube khona njalo bekumemetheka indawo zonke.
Ay, siyabonga ke. Lo nge umnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseRwanda. Njengokutsho kwakhe, yinguye sibili umnumzana onqobile ukukhetho lolu kwebandla lika Muhammad Buhari, nguye onqobile we-PDP. Walandela kwase kubuya umnumzana Peter Obi. Hayi, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Kumbe lamhlanje ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.